ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kumpandula 2018 nguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzakamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera liqhubeka liqonga njalo selifike kumachumi amathathu.
Abanikazi be-shop bavale i-shop bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathi owa i-birthday almost 2 months and bavala beqamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate.
Izisebenzi zakoHardon Sly kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhatalanga iholo lazo. Kwezemidlalo iqembu leDynamos lilakho ukugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka, nanku linqotshiwe njalo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera seliqongela fika kumachumi amathathu. Ngokubika kwesiphathamandla sogatsha lwezempilakahle uDokotela Robert Mutsgiradima ekhuluma leStudio 7 namuhla, kufe abantu ababili ngempela viki. Umkhuhlane lo uqhamuke eHarare emalokitshini abalisa eGlenview leLebudiriro kunsukwana ezedluleyo, njalo ususabalele wafika kwezinye izabelo ezigoqela eMidlands, eManicaland, eMaswingo, Mashonaland Central kanye lakobulawayo, lapho okulabantu abahlanu abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni uthi abantu laba bayelatshwa njalo impilo yabo kayikho engozini. Umguni uthi njalo umansipala wakhe sethethe amanyathelo achiyeneyo okwenqabela ukumemetheka kwekholera, agoqela ukutholisa zonke izakhamizi amanzi ngitsho lezaziwavalelwe ngenxa yezikwelete.
Ngathi mina ngolesine sithole umbiko from u-director wethu we-health services department, ubaba uDokotela Edwin Sibanda, ukuthi kutholakale ukuthi kulombiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare eBenview neButiriro abatholakale bele mkhuhlane lo wekholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela ke abantu be-engineering services ukuthi ngabavula amanzi for umuntu wonke ovalelwa amanzi onesikwerede kumbe onganasikwerede kumbe lapho ngafika khona amanzi, amanzi kaponshwe afike khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edolobheni lakobulawayo.
Bakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekansili sebe identify singathi sokubekwe eceleni isibhedlela seTony Grove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana nemkhuhlane le cholera. So singathi sikuthole namhlanje impiko ngokuthi hayi bonke labaphephile abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Izakhamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo nokunabasa izandla nembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kunembuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani kobulawayo?
Esikwenzile thina kobulawayo uza ukuthi besibuta ingcekeza kanye ngeviki emalokitshini ngathi kanye namasabhabha lawa asilisilawo kobulawayo. Okwamanje sesithe ingcekeza kayibuthwe kabili ngeviki. Uzakhumbula ukuthi lodubo lokuthi izimota zethu ziyasilela ara sesekwenzile okwamanje ukuthi kayibuthwe ingcekeza le kabili ngeviki.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wedolobho lakobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izisebenzi zakoHardon Sly ezingamachumi ayisithupha kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhadalanga iholo lazo. Izisebenzi lezi zithi zikweledwa iholo lenyanga phose ezimbili yilinkampani. Zithi njalo okuzicunulayo kakhulu ikuthi iziphathamandla zizama ukuvala isitolo lesingudlo zingaziphumeli egcekeni. Sixoxele omunye wezisebenzi lezi uNkosazana Matani Ncube.
Abanikazi be-shop bavale i-shop bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathi owa i-birthday almost 2 months. And bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate. Berenovate benjalo bathi bafuna ukufaka iminyango. So thina nxa sibona thina umnyango awudingi ukuthi isitolo sikhitshwe ama-products athengiswayo ahambe warehouse just to ukulungisa iminyango. So abafuna sikwenze ukuthi simove ama-products abo wonke asesitolo siwahambise warehouse ahlale khonale. Nxa sibona thina yikho ukuvala kwakhona.
O-manager bathini?
Sikhulumisane lawo bengabantu okumele bebuye namhlanje ngo-half 2. Bazokhuluma lathi be-explaina ukuthi i-decision aba bayenzileyo bayiyenza bevela ngathi. So bekungabantu okumele bebuye ngo-half 2 ababuyanga. Sithe sibafonela sibuze ukuthi kanti lithe sibuye sihlangane ngo-half 2 why lingabuyanga. Sebesitshela ukuthi bakhohliwe. Okwesikhathi naleso sibafonela bona basabhizi basayenza okunye.
Kalibotshwanga?
Yebo, amapholisa abuyile basichasisela ukuthi siyenze i-demonstration singa-applayalanga kubo akuvunyelwe emthethweni. So basebesinika i-advice yokuthi ngcono sihambe lawo e-police station bamfonele yena uTendai Chibangoza e-explainer ukuthi why engahlangananga lathi lokuthi uzahlangana lathi nini. So sifikile khona ngale e-police station bamfonele yena uTendai Chibangoza ka-ansanga ifoni ubeyithi iringa engayiphendula. Basathe sifonela umna wakhe bajayele ukuthi nxa behamba vele bahamba bengu-2 lo mna wakhe uNyasha Chibangoza. So nguye simfoneleyo ke uNyasha nguye o-anjile ifoni wasesitshela ukuthi currently basasemcimbini. So bazasibona kusasa between 11 and 12 bazo-address inonsense le esiyenzayo.
Kahle kahle ivalelwane lishopu
ukuthi company izifike kustage naleso yokuthi besitshela ukuthi sebe-runner at a loss. It is because of i-management abayifakayo bona bafaka abantu abangayaziyo into abayenzayo.
UNkosazana Matani Ncube ngomunye wezisebenzi zakoHardon Sly ezitshengiseleyo namuhla phezu kokuvalwa kwesitolo lesi zingabhadalwanga. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalesi sitolo. Abebandla lemthwakazi Republic Party bacelwe izisebenzi lezi ukuthi bangenele kulolu daba njalo baphathekile ekutshengiseleni kwanamuhla. Sixoxele sinye seziphathamandla zaleli bandla umnumzana Malwande Nyathi.
Thina njengemthwakazi Republic Party ayisijabulisi indlela leyi inkampani leyi ephatha ngayo izisebenzi lezi. Ngenxa yokuthi baba inhlupheko yalaba bantu sasa bengasasebenzi kuyengezelela inhlupheko yabantwana bakithi kobulawayo. Nginanzelele khona phana ukuthi yebo izisebenzi ezikhona abanye yebo ngabantwana abakhulumisa iShona abanye bakhulumisa iNdebele kodwa bonke ngabantwana balapha kobulawayo. Ukuhlupheka kwabo kusilethela udubo kithi lapha kobulawayo. Kusasa bevuka bengasebenzi. So kumele sibe baningi abantu abangasebenziyo kobulawayo. Abantu bethatha imali bezihambisa khona le eHarare. Kwazi bani mhlawumbe kuyovulwa khona le amanye amashopu eHarare. Ngapha kuthethwa imali abantwana balapha besele bengasebenzanga. Asijabuli, asiphathekanga kahle sithi sizakulwa, silwise, sivimbe ngazo zonke indlela ukuthi into ezidlalwa singayenzaki. Khona vele khona ukuthi kuyavalwa inkampani akusiphathi kuhle njengomthwakazi.
Ngaphandle kokungenela kwenu lixokozela nje njengemthwakazi litshengisela lezi sebenzi lezi kukhona yini mhlawumbe likwenzayo okufana lokusa lolu daba emthethwandaba?
Ngokwendaba zokuyisa emthethwandaba, uzananzelela ukuthi khona kulama workers union. Thina sizazama ngazo zonke indlela ukufosa lawo ma workers union ukuthi kahamba emela abantu bangabi busy begijimisa indaba zabo ezayipolitiki, ngoba amanye amaningi kathesi amele wona lawa amabandla esikhala ngawo thina awaseHarare asekhohliwe ama workers union la ukuthi amele abantu ngendaba zemisebenzi, kodwa babhizi bagijimisa ezepolitiki bayekele futhi lokhu okuyikho kumele bakumele balwela abantu bakithi. Kungakho-ke thina sithi hhayi sizakulwa ngokuthi sincedisele abantu bangene ngendlela zonke, ngenxa yokuthi emthethandaba thina asingeke singene njenge-political party, kodwa lapho esingena khona sizakuma baba singene. Siyathembisa lapho ukuthi sizakuma labo abantu bakithi, izakhamizi zakithi koBulawayo, sibambene singumthwakazi sisonke siyakulungisa, sibambene sisonke singuBulawayo siyakulungisa, kungakhathalekile ukuthi uyini, asikhethi mhlobo thina. Yikho ungananzelela laphana baba besinabantwana bonke abasebenza kowadoneslayi kungenandaba lokuthi nguphi umhlobo.
Umnumzana Malwande Nyathi ngowebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekoBulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje siseBulawayo sixoxa lo mnumzana Thinashe Kambarami yendo sanqoba kukhetho lokuba ngumsekeli kameya. Kambarami, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga kakhulu.
Ngizasungula lolu hlelo ngisithi congratulations bhuti, amhlophe unqobile kukhetho.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Lami ngibonga bade besekela during this process yethu yonke lesi siya kukhetho lama kuba
mayor lo deputy mayor. Ngiyakuzwa ke bhuti. So masixoxe ngeviki edlule sixoxe ngezakhamizi zakoBulawayo lapho sabanikeza ithuba lokuthi bakhulume imibono yabo mayelana ngabantu abanqobe ukukhetho lokuba ngumayor njalo umsekeli kamayor. Omunye wabo nguAmbrose Banda, yena ongunobhala jikelele owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usibanda yena he explained the situation yangkhona wathi lapho umguni wanqoba abantu bathokoze kakhulu, kodwa yena uAmbrose Sibindi yena uthi lapho kwakhulunywa igama likamsekeli wakhe wena uKambarami abantu bathula zwi. Lokhu kuliqiniso na bhuti? Njalo nxa kuliqiniso, ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi abantu bathule zwi?
Indaba yokuqala nje ukuthi abantu bebengakhangeli ukuthi umuntu lo ulawo ila capacity ukuthi ebe umkhokheli ukuthi ethathe isikhundla sona ukuthi ekhokhele abantu ebe ngumeya kumbe ebe ngudeputy mayor, kodwa bebekhangela kakhulu izibongo. I think ngingaba nama-interviews amaningi khuluma ngakho lokhu ukuthi what are the problems, why abantu bakoBulawayo bengavuni umuntu olesibongo esingasiso sesiNdebeleni ukuthi abakhokhele. Njengomuntu mina wazalela koBulawayo, I've lived basically impilo yami yonke ngikoBulawayo. Into zonke ebezi-affecta uBulawayo, affecta uBulawayo, ziyangi-affecta ngoba ngihlala la. So sathi let's define ukuthi umuntu wakoBulawayo ngumuntu onjani. Those are the things that we're facing nje. Then abanye bakuzwisisa, kodwa kule bandla elagijima kakhulu ngakho lokhu.
Hayi, ngikuzwileke bhuti. Silokhu sikudaba lunye lokuxoxisana mala ngawe njalo uMayor Mguni. Nonke bobabili liyaqala kulo msebenzi wezombusazwe, kodwa linqobe laze lathola lezi zikhundla eziqakathekileyo kangaka. Kule ngcwethi ezijiyeneyo ezibona ngani i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo kakhulu nxa sesixoxisana ngezinye izikhundla emphakathini, ukuba ngumayor is one of them. Ubona ngani ungabi nge-experience ethile kwezombusazwe kuzabe kuyinto ezayenza ukuthi umsebenzi wakho njalo yena uMayor Mguni ungabi lula?
Nxa sikhangele i-system and the way we are thina njengabontanga, thina we have ama-ideas esibuya lawo. Sincediswa ngabadala abakhona kade bekhona ekhansilini, labo-aldermen kade bekhona ekhansilini, basincedisa ngama-advices ukuthi bafana besebenza so besebenza so. But thina we carry the vision, we are the ones driving the vision, because we know when we talk about modernization, when we talk about the new era, when we talk about moving from analog to digital, thina njengabontanga we have the vision and we carry the vision. abadala kakhulu ukusincediseni ukuthi ekhansilini besisebenza so bafana seningaliyalahleka laphana. Kodwa we are carrying the vision and we are running with the vision.
Ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele abantu bakobulawayo ukuthi wena kanye lo meya wakho uMguni likhangela ukuthi lizakwenzelani izakamisa kobulawayo, ikakhulukazi nxa sesikhangela insuku zakho zokuqala eziyi-100.
Alright, into engingayisho ukuqala, thina njengamakhansela zakobulawayo sisike sayenza i-tour siya kuma waterworks awethu kobulawayo sasenema sihambe ebesemfungwane sihamba ecriterion ezisayithi singawukhangela ama-emalentini bale problem yamanzi because ama-levels awamanzi ayefikile kulama-challenges amaningi awamagedi wonke khonokuyana yinto zokuqala esizibone ukuthi kumele sizi-advese masinya. Njengoba ubona ukuthi sesile crisis eyekholera, we don't want ukuthi ikholera ibuye kobulawayo, and one of the ways of preventing indaba yekholera ikumeka sho abantu balamanzi indawo zonke zihlanzekile and labadima yakho lethu.
Ngikuzwile kahle, thina she ngilethemba lokuthi labo abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lomsekeli kameya kobulawayo umnumzana uTinashe Kambarame ongumuntu ongisakhulayo ule minyaka eyi-32 bafethu. Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, mina ngithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMike Hobe.
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke esilo Gibbs Dube.
Sigcina amasiko
wethu,
okwakusenziwe manje.
Lingalithola njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo? Ngumthembo sithemba uGibbs Dube kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngilendlahla ngoba ngilobaba uReverend uRaphael Mthombeni khona ngapha-ke kwele Melika. Kuzobuya-ke unkosikazi Hlengiwe Sibanda layo khona ngapha-ke kwele Melika. Lezi-ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Mthombeni, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube.
Mama, siyakwamukela la kuhlelo.
Edube ba.
Qalise ngawe baba Mthombeni, ukuthaya amabhodo khonokho kuvele kutshoni esintwini?
Kungathi livale lingathi kalejayelanga esintwini lelo kuthiwa ukutshaya amabhodo. Kodwa-ke engikwaziyo ngakho ukuthi intombi iyasuka ingelamvumo iyehlala lejaha, ibe sokungathi kuthiwa yikho okuthiwa ngokutshaya amabhodo.
Ehe, nkosikazi Sibanda, wena ukuthatha njani khonokho?
Ngiyazikelisa lapha nilashuwa ukuthi amabhodo mbona ngani babesitsho ukuthi port imbisa. So nxa utshaya amabhodo uvuke ekuseni kuzwakale ngale ngakomthombeni sekulo muntu ophekayo ongaziwanga ukuthi ufike njani. Mbona ngani kulapho kwavela konta waphonga uthutha nje wakhanyisa ubhizi embizeni uvela ngaphi ufike njani lapha. Ikho lami engikubona ngakude, hayi ngumuntu owayengelamvumo yokuthi engathathiswanga umuntu ovuke ngikhona.
Baba Mthombeni, kuvele kujayeleke kanganani khonokho esintwini?
Kuyenzeka ukuthi abantwana bayengane ikakhulu ijaha nxa seliyitshiseka kakhulu lingabe samelela ukuthi lihambe indlela uhambo lonke liyephutsha, bese lihamba liyeyitshontsha intombi khona ngale bese libuya layo ngapha ngekhaya. Kwesinye isikhathi lalifike-ke liyigcine lapha endlini yalo libe lilokhu elifuna ukuyadlela khona ngale ngendlini baze bananzelela ukuthi kade wadlela khona ngale ngalezi nsuku kulane, bese befica ukuthi hawu kulo muntu lapha endlini. Ikuyengana kwabantwana bengahambanga ngendlela eqondileyo ehamba kube le dombo kuthunywa abantu ukuze kuyefika esigabeni sokuthi bathathane batshane.
Nkosikazi Sibanda, nxa sokubonakele-ke ukuthi ujaha lowo nangoba Mthombeni uyakhuluma ukuthi usedlela khona ngale ndlini yakhe ngasaphuma kumi, nxa setholakele-ke untombi itholwa ngabazali kwenziwani kuyiwa phambilini?
Mboni ngani kuyabe kusiya ngemizi imizi ngemizi ukuthi nangumamloji usekhanya esekobanda kungela mvumo. Abadala abanye babehamba besiyakhuluma ukuthi kati umntanethu sekuhamba njani ekhanya esebhizi emzini wena. But njengoba ethile ubhuti uMthombeni ukuthi kuyabe kuvele kuyikuganga ukuthi kuhamba njani, kusuka lapho sekusiya ngemizi yabantu ukuthi abazali bazonto okunganani ngomntanabo lo sesiya tholakala emzini womunye umuntu khona kungela mvumo.
Kuyandize dadethu ukuthi engxenye kuthi laba abakojaha bathuma umuntu le ukuthi dingelani ngapha.
kodwa induku ziyabe zivele sezifakwe esikweni lapho
zingaqhamuka kwezinye indawo.
Hawu, lapho kuyabe sekulungile ke lapho ngoba nxa umfane efohlile siyabe simlindele sibi.
Ehhe. Sayizwa nje indaba yethu kathi ngani sitshisa-tshisa kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Akuvale khonapho-ke Nkosikazi Sibanda, utsho lokuthi-ke pho-ke bulaba babalekisa amantombazana kumele babambe njani into zomtshato.
Mboni ngani kufanele ukuthi nxa senze izinto sizenze ngemfanelo kanti uzukufohlisa umntana abantu endaweni othi uyocela ngemfanelo uyakwehluleka enjani? Asifundeni njengabantu besintwini ukuthi uhambe uyecela kuhle umntwana ebantwini kulokuthi kugcine kuzondelene umntana abantu angonakala kumbe kungonakala okunye sekusiba luhlupho. So engingakutsho mna ukuthi hhayi ebantwaneni bethu abasakhulayo hambani uyocela kuhle ebazalini abantwana kulungiswe kuhle kuthandane kuhle.
Iye kuchipile kuyathunywa idombo lihambe liyecela kube kuhle kube njiyana. Nxa kufika idombo liyahlonitshwa ngapha komagodi. Liyahlonitshwa lilalelwe lincediswe ukuze umntwana aphume la ayekwende.
Lo-ke ngubaba uRafael Mthombeni yena ungumfundisi khona ngale-ke eTexas. Bengikhuluma njalo-ke lo mama uHlengiwe Sibanda khona ngale-ke eNew Mexico. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalisa emoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Sigcina amasiko owangusenziwe mandu. Sigcina amasiko.
Sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngiphethe indaba esithola encwadini kaIsaya 43, amavesi nje amabili, uverse 2 lo 3. Labo kufundeka khona kanje. Labo udabula emanzini, mina nginawe. Nasemifuleni ayikukhukhula. Labo hamba emlilweni awuyikusha, elangabe aliyikushisa. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele ka-Israyeli umsindisi wakho, ngiyanika iGibhithe libe yihlawulo lakho, iKhushe neSheba esikhundleni sakho. Ngamazwi ke la abhalwa umprofeti uIsaya, abafundi beBhayibheli bakwazi ukubana umprofeti uIsaya wangomunye wamadoda ayebhala amazwi athinta inhliziyo zabantwana baka-Israyeli ngaleyo mnyaka. Kodwa-ke amazwi akhe wona lawo asendulo aloke eqinisekile nanamhlanje. Ilizwi leli esilibalileyo namhlanje lithi uNkulunkulu ulathi lanxa sidabula phakathi kwemfula egcweleyo ethwele izikhukhula, singena phakathi kwemililo eshisayo asoze sitshe ngobana uNkulunkulu ulathi. Siyazi ukubana empilweni yomuntu ngamunye ngamunye zikhona izikhathi lapha umuntu ezokhona impilo yakhe icwila igalula phakathi kobunzima bomhlaba lesiphila kuwo. UNkulunkulu kazange athi ukuthi nxa siphila lapha emhlabeni lanxa ezasiza asoze sihlane lakho khona lokho. UNkulunkulu uthi yena lizahamba lihlangane lemfula emikhulu, lihlangane lamalangabi amakhulu, kodwa okusalayo ukuthi ngilani, ngizalilondoloza ngiligcine, ikakhulu elizweni lakile Zimbabwe kulezi nsuku. Kuningi esikubonayo okuxaka impilo zabantu. Izikolo zivuliwe, abantwana abanye kabayanga ezikolweni ngobana kula mali yokubhadala isifiso. Imisebenzi iyaphela, izinto ziyakhwela, imikhuhlane ibhahile njakulezi nsuku. Ungathalaza ngapha langapha abantu ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengomphakathi, njengelizwe lonke, basezinkingeni ezimangalisayo. UNkulunkulu abe sesithi ungazihluphi, yenza ozakwenza, kodwa ngilawe, kangisoze ngikutshiye uwedwa. Ngobana ungacitha umthombo wokholo bomthombo wethemba uyabe ungasela mpilo oyikhangeleyo. Yikho sibona imizi idilika idiliza ukuthi abantu babe bengasela themba. Abanye bagcina bezibophela ngobana babe ngesabona ukuthi kanti impilo injani. Kodwa abakholwayo ilizwi lithi ngilani. Konke lokhu uNkulunkulu wavele wakubona ukubana ngesikhathi esithize umuntu ophila emhlabeni uzangena ebunzimeni. Kodwa lobo bunzima asoze kubagabhele abakholwayo. Ilizwi engilithanda yileli elithi uthi ekugcineni ngiza kunika iGibhithe libe yinhlawulo yakho, okungayikuthi kuyaba ngumvuzo wakho ukukhangela emuva uNkulunkulu esekusindisile akunike mhlawumbe akufake labo akade bekuhlupha abafake esandleni sakho. Ngoba iGibhithe layizolo lalisaziwa ngokugqilaza abantu labafaro ababongontamo lukhuni. Kodwa ke ekugcineni uthi uNkulunkulu nxa sengikwenyule kulobo bunzima uzababona bonabo akade bekuhlupha bekuhlukumeza bekuhlukuluza ngizaba kunika bona esandleni sakho mhlawumbe baze babone ukubana nginguNkulunkulu. Bazalwana abathandekayo, akula bunzima obehlula uNkulunkulu. Ithemba lalingapheli ebantwini.
Kuyiphethe mfundisi.
Sikhulekele baba Thixo ingcwele, sibonga isipho sempilo osinike sona. Siyazi ubana leyo mpilo kwesinye isikhathi iyasihlukumeza, kwesinye isikhathi silahlekelwa lithemba, kwesinye isikhathi sigcwala inzondo ngalokho esikubona kusenzakala. Inhliziyo zethu zigcwalelane ngokuswela impendulo ezintweni ezisihlakayo. Kodwa ke Thixo wamolungileyo, kasivumelane lo Isaya kuleli lizwi uthi izikhathi zonke uhlale lathi kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lami Mpomo, ngisile uNkulunkulu abe lathi sonke abakholwayo nabangakholwayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Ithandeko Zintimkandla. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo lilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Nanku liqhubekela itshona phansi namuhla ngemva kokunqotshwa iHarare City nge-1-0. Ichapungu yona inqobe ibe ngutshikilo bhanqa leNicroot 1-1. Black Rhinos ibhaxabule iMtare City nge-7-0. Triangle United 1, Bulawayo Chiefs 0. Tana ase wisile qibake uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu sebebulewe ngomkhuhlane wekholera selifike kumachumi amathathu. Izisebenzi zakuHatton Slice zitshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olimbalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.